ngasikhaya lesekelo sombuso lezwela thesi yama-election size ayenziwe ngemva kweminyaka emihlanu yikho kuloshiwe esekelo sombuso. Kodwa sizakhumbula ukuthi phambilini kusabusa uMgabe ngo-2008 ama-election ayefuze ukuthi enziwe ngo-2010 xa ngaphambanisa agcine selesiyenziwa ngo-2008. Lokho bakwenza ngokuthi babuyele ephalamende bayeza okuthiwa i-amendment yeseluleko sombuso wemizwe. So khona lokho vele i-constitution iyakuvuma ukuthi nxa kufuze ukuthi amende inga-amende ukuthi kwenzakale khona lokho.
Singathi wena ngokubona kwakho ubona ngani pho okwenze umongameli angalandeli khonokho kungaba kuyini?
Kunzima ukuthi ngazizwa izizathu zakhe. Mhlawumbe ibandla lakhe labe lingafuni ukuthi yona le nto eshiwo ngabafundisi ilandele kumbe kuxoxwe ngayo. Kodwa ngithi sonke ama-cotini siyakwazi ukuthi namuhla umuntu wakhona indicator lethu sasethena right.
Singathi-ke nxa sokunjalo-ke abantu bayakhuluma bathi-ke ilizwe soze lilungiseke ngoba umnotho ugugudeka okumangalisayo. Wena umbono wakho ume njani ngakhonokho?
Okukhona ilizwe leZimbabwe selimoshakele kakhulu kabi, abantu baphakathi kohlupho obesabekayo. Kufuze ukuthi kutholakale indlela okungalungiswa khona lokhu, and ngibona ukulungiswa kwakhona ukuthi bonabo abaphikisanaye abayibo abayimbangela yohlupho lwesilalo ukuthi bahlale phansi bakhulumisane, kube khona ukuzwanana.